Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku 3 ncwabakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo lomphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lo wezisebenzi uMnumzana Paul Mavima awubanga lesisombululo kudaba lwezoholo.
Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumeni. Besithabile ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumelanga abantu ngiyozibuyeleyo mathupha, kodwa kusobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi.
Abathengisa impahla ehlukeneyo esitaladeni bathi impilo iqhubeka isuba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama gold coins, njalo bakuza kuyinganekwane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani.
Abantu makhaza bathi abalufinyeleli uhlelo lukahulumende olwemali yamatshe egolide eyama gold coins ngoba ithengiswa ngemali eningi kakhulu okokuthi vele abangeke bayenelisa. Usomlomo edalele The House kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi ufike eTaiwan izolo obekuthiwa angalugqobi ngele China, osekufake ubudlelwano bele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo lomphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lo wezisebenzi uMnumzana Paul Mavima ngomvulo awubanga lesisombululo kudaba lwezeholo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano wezisebenzi zikahulumende othiwa Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uthi uMnumzana Ncube uvumile ukuthi umumo mubi, kodwa akathandanga ukuthembisa ukuthi uzakhweza iholo lezisebenzi, kodwa wathi bazangezelela ingxenye yeholo eliphiwa izisebenzi ngedola leMelika ngenyanga ezayo kwisilinganiso angasiqambanga. Izisebenzi zikahulumende zithi zizakuyabika kumalunga azo ukuthi kuthathwe nyathelo bani andubana uhulumende ethe wekela ukufeza izifiso zabo ezokuthola iholo ngedola leMelika. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzi uMnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ntateli Krisi, linjani ba? Umhlangano oyenziwe ngumthuli Ncube noMamvima behlanganele inkokheli zonke zezisebenzi uyasidanisa kakhulu masikhangela impumela yawo. Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumeni. Besithabile ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumelanga abantu ngiyozibuyeleyo mathupha, kodwa kusobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi. Imibuzo esizibuza yona ukuthi kusukusela lamhla kusiya phambili kusiyafika uSeptemba lo abakhuluma ngaye, izisebenzi zizabe zisidlani nxa sikhangela indlela i-RTGS ewa ngayo sikhangela i-inflation. Sibuye sikhangele ukuthi i-100 US dollars leyo kukhulunywa ngayo okuthiwa izakhutshulwa ngoSeptemba, nxa bekhuluma ngayo lapha bathi bakhuphula umholo, kodwa nxa sikhangela ngobuyiyo bayo i-allowance umholo akhuluma ngawo uMvima, uMamvima lo Mthuli yiwuphi? Ngoba thina sabatshela ukuthi umholo esiwufunayo i-540 US dollars. Nxa bekhuluma nge-540 US dollars singajabula kakhulu, kodwa nxa bekhuluma ngomholo ongekho kuyasethusa, kusitshengisa ukuthi abanakeke isizwe seZimbabwe. Izisebenzi lezi esikhuluma ngazo eziningi kakhulu zinikeza uhulumende okuthiwa yi-service. Ababalisi bafundisa abantwana, akula production enkulu ekhangelwe ukuthi singenisa malini. Amanensi ayelapha abagulayo, akula production ekhona ekhangelwayo ukuthi singenisa malini, kodwa sinikeza usizo esizweni abantu bazathi ngiye ezinyisebenzi ziningi izisebenzi ngasikhangela zonke zinikeza usizo esizweni futhi uhulumende uyalubona usizo lolu ukuthi luyize kuye yikho engelandaba labanikeza lolo sizo pho uhulumende ekhuluma kanje izisebenzi kuthiwa zithini kodwa izisebenzi zivele bezimnikezile umbiko uhulumende ukuthi ngoSeptember siya ma umsebenzi phose sonke sizisebenzi ezinye bese zinakanele ukuthi hayi umsebenzi ngoSeptember uzasetshenzwa nanku uhulumende usebize abakhokheli bethu ebabizela nje ize le ekade ibizelwe abakhokheli bezisebenzi uhulumende
umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAthuza Abathengisa impahla ehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali yokusebenzisa. UNkosazana Jacqueline Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association uthi phezu kwalokho babhekane lezinye ingxaki eziningi njalo bahlezi bekhulumisana lengatsha zikahulumende kanye lekhansili yaleli dolobho ukudinga isisombululo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sikhangele ukuthi khathesi sesisebenzisa imali zakwamanye amazwe kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama low income earners abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolwesilubuza sithi yi-RTGS then abalutshwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ngingakhanyela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestrateni, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kokhane okulutshwane. Ungananzelela most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngisakubisela emuva ngiye esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market esasikuwoda kwakukulutshwane i-demand yayi-high. You could charge wakwanisa ukucharja ngendlela ofuna ngayo unlike now when everyone is doing the same thing. Akusafanani inzuzo usufaka nje enlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi-hand to mouth, hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mihlangano lo hulumende kanye lekhansili yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders. Kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhangela ubudlelwane kade silabo le-City Council emveni bekuyibudlelwane begundwane lomangoyi. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo kodwa-ke sasekubona ukuthi kufanele sibe lelizwe elilodwa njengabantu abasebenza bakusektha yena le informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthiwa yi-informal sector working group. Yikho lapho esenza khona ama-engagements lo-City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka-City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they've done so that we can be meaningful stakeholders within i-City Council and the development of our city. Kulenhlelo eziningi kakhulu esilazo silwa kuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. UBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela ke kathesi lobudlelwano esilabo le ministry sibambe kakhulu i-cluster yes small businesses ukuthi sesingama SMEs. Imhlangano esihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile. Ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende, sikhangele le NDS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe yimithetho kahulumende. Bese sibonga lama stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa.
Lo ke ngonkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezidaladeni, eBulawayo Vendors and Traders Association. Abantu makhaza bathi abalifinyeleli uhlelo lukahulumende olwemali yamatshe egolide eyama-gold coins ngoba ibiza imali eningi abangayenelisiyo. Iningi lengcwethe ezicubungula umnotho welizwe lithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle, kodwa wakathesi lukhanya lungahambi kahle. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibhanga leli lethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1500, njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili, i-2000, kuyona le iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuza ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyinganekane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani. Njalo kusuka kuhlupha uZulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo $1,800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Esikuzwayo ukuthi ama-gold coins amavendi amaningi awa-afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu.
Asizweni umbono kamnumzana Masimba kuchera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo.
Ibhanga le-reserve lithi ikomiti ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ngaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Ukuphiwa uncedo lokungcwatshwa nguhulumende okwenziwe ingcwethi yezokulingiswa uKhonti Mhlanga akwemukelwanga ngesihle ngabanye abathi uMhlanga wemele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Abanye bathi bakhona abakumsebenzi wokuzilibazisa abaphiwa inhlonipho yesigaba iprovincial hero ephezulu kulale ephiwe uMhlanga yena ayekwenza kwakubedlula kakhulu. Ngesizwe amazwi kaMhlanga esemhlanganweni wokukhumisana umlotha owawuqutshwe yi-Commission ye-Zimbabwe Peace and Reconciliation Commission ngomnyaka ka-2020.
Nampa abantu bathi akukhulunywe ngegugrawunda sibancediseni. Lonke langena phansi la e-America la stathi China la stadani konke lithiudubo khona ekhaya la. Imisenzi libuya abantu yokhuluma ukuthi madoda nansi tu. It's not new. It's not. Kathesi, into enzakalayo, you are directing this dialogue to the wrong people. Yeah? Abantu okumele li direct e dialogue le. Ngabantu abafaka ikhotoni endlebeni le phezulu abayiba amakhomanda abuye esigabeni zethu ezobulala abantu. Yibo abangafuni. Batsheleni babuye kithi abantu sikhulumeni labo. Lingabuye ngapha kithi. Thina sifuna labane yibo abangafuni ukubuya kuzokhulumeni. Lina libuya ngapha futhi. Imali kumbe uthanda amawetele.
Lawo ke ngamazwi kamufi uKhonti Mhlanga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze umufi uBrigadier General Benjamin Mabhenge njengomuntu owayezimisele ukukhulula ilizwe. UMnangagwa wethule la mazwi izolo ebusuku emzini kamufi eHarare. UMabhenge uzabekwa lamuhla emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umantshi wedolobho leKwekwe umnumzana Story Rushambwa lomabhalane emahofisini akhe umnumzana Bright Mpiyabo bagwetshelwe ukuhlala ejele wenyanga ezingamashumi amahlanu nanhlanu 15 ngamunye ngemva kokufunyanwa belecala lokukhulula imoda eyangena elizweni ngokungaphandle komthetho. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani maZimbabwe amahle, siyavuka lathi. Siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Besicela nje sincane lapha engizama ukuthi siphuthume. Ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha, siyezwa kakhulu ma-councillors right. Kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele impela kakhulu. Ngingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu abantu abathethe ithupha sebebaningi. Bathatha izithupha nje izegi nayo kade ikhona lapha eduze okungathi bekufanele ukuthi izegi ngabe yiye hamba emuva. Abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili. Khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izegi ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, sicela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izana ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa. Kunye sikhala ngako kakhulu basakazi be-Studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu nge-network yabo iyasihlupha. Noma kulo mlayezo sifuna ukukuphuthuma ukuthi siwuhambise noma kusemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo fanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu, thina sengceleni kweZimbabwe leBotswana Ward 5 ama-ward anala usuka kwa lapho ward 5 kusiye kezi ama network akula. Sicela sicela abe econet basiphakamisele kakhulu na network. Bafaka i booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo. Cela balungise leyo ndawo. Siyaxolisa lapho makule phutha endikhulumile, kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo baphoyethu. Yabonga network ma econet, network ma econet. Yabonga okhulumayo ngufamona ward 5 sibonga kakhulu uhulumeni ukusinikeza ama isithopha. Siyabonga, sorry kulandisa isikhathi esiningi kakhulu kwenjahile.
Ukubotshwa kwalaba amaqembu aphikisayo aseZimbabwe ekhaya yikuvala ukuthi babona ubana bazonqotshwa, so yikwethusela abantu ukuthi thina singavoteli lawa amaqembu esiwabona ukuthi azolwetha intuthuko ezweni. Yikwethusela abantu sibili lokho ukuba bebophe bonke laba abantu abaphezulu esizama ubana basilwele kodwa bayababopha ubana bethu selethina abantu singavotele iqembu eliphikisayo. Lokhu kubuhlungu kakhulu abakwenzayo laba bantu bezani government yasekhaya ezani ukuthi laba bantu abaphambili okuyibo okumele basilwele babopha bona benzele ubana thina besisabise ngalama election azayo kodwa ngeze bekuboneke lokhu thina sohamba ngayo le TPC sokunqoba konke lokhu lokho abayenzayo ubana bayethusa besipophela amalunga ethu la sayakhethayo bezama ukuthi bethusele thina hhayi kulo nyaka ozayo ngeke bakuboneke lokhu sizonqoba ngeke bakuboneke lokhu lenzayo ukuthi bayenze into ubana besethusele bebopha amalunga ethu hhayi manje asethukanga sithi-ke sizonqoba noma bengaze bebabophe bebethusele bethusela thina abalandeli babo bebopha laba ama-leaders ethu ngeke kusethuse thina sohamba ngonyawo lolu esivele sihamba ngawo ubana abaphume embusweni bengasethuseli behlukumeza laba bantu abasiphetheyo yikuhlukumeza njalo okungekho emthethweni abenzanga lutho laba bantu akula nto abayenzileyo embi balwela amalungelo ethu abantu so kubabopha lokuthi babesethusela ukuthi thina singavoteli sivotele bona ake bakubone loku nonyaka ozayo abaphume
injani studio 7 injani studio 7 bakithi seze sidonda lokubhala nokufaka ama-odi ethu ngoba akabalwa mina uhluphe ngizama ukulutho ukuthi bakithi ama-opposition lawa kawakhangelisise kuhle indaba yezegi le khathi wayi always sihlala sisehlulwa yiZANU-PF ngoba kathi singaze siye kukhetho laba bantu bazawina bazazinika ukhetho lolu bathi bawinile ngenxa yokuthi kuzegi laphana abantu asebefakwe laphana kutshengisela ukuthi akulazegi lapha inhlanganiso yana kayizimelanga so besicela ukuthi ama-opposition wonke ngayabambana la bantu sikhulumeni ngelizwe eliyi-1 sonke sipopote sonke ukuthi no akulungisiswe imithetho yokhetho kukhululeke kukhutshwa abantwana babokhembu laba asebefakiweyo ukwenzela ukuthi ukhetho lolu luhambe kuhle ngoba laba bantu balungiselela ukuriga lapha so kunzima kakhulu bakithi asazi ukuthi kathi singaziwa ngubani kulo mhlaba ongasizwa ngoba sikhuluma kasizwakali sadaki kayisizwe i-African Union kayisizwa kunzima kakhulu bakithi kuleli lizwe
linjani basakazi be-studio 7 mina ngobulawayo into ekhona ngeyokuthi ilizwe kathesi alimanga kuhle kulokuxokozela okokuthi uma i-United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU ingathathanga inyathela sibili eliqinileyo lapha kuya kufa bantu khona phana okwenzakala ngo-2008 angazi ukuthi kanti yona i-SADC izikhathi eziningi ithule i-AU ithule i-United Nations ithule pho eZimbabwe lapha abantu bazalanyulelwa i-organization yiphi abantu bafile kakhulu lapha kusenziwa ama-election la adlulileyo egweru abantu babulewe nje kukhanya ukuthi babulawa ngabantu bezanu kathesi usikhala lo sithole babotshiwe abezanu abayibo abatshisa imizi emningi abo not even one wabotshwayo so khonapho-ke ijustice yakhona ingaphi ijustice ingaphi konke lokhu kuyakwenza kube le civil war ngoba abantu abasoze bephongubulawa nje beyekele ukuzivikela sizafika isikhathi abantu zakuthi enough is enough njengakathesi abantu bezivikele yikwama-organization la anjenge-AU angenele i-SADC kayingenele i-South Africa kayingenele ngokuthi okwenzakalayo khathesi ukudonsela khona phana abantu abasebequye izandla kuthiwa short sleeve long sleeve siyabonga
sanibonani kustudio 7 olubengelalanga ngumama wasemathuni south ngilubingelela ngisemzansi afrika ngithanda nje ukuthi ngiphakamise umthakazi kakhulu ngithayi phambili lento eliyenza into eyenzakala lapha kumthakazi elihle kakhulu umthakazi mpela manje ukuthi azibuye emasiswini bequad nevas yeni phambili sibe ningamadela kufa silele ilebesi yakomphakazi laba bathi bona abafana bakamphakazi bababuyisele emuva noba bothena yena le nto wena bayazi kamphakazi bona balele i-United Africa i-United Africa thina kasilele i-United Africa silela umphakazi ukuthi aphume eZimbabwe i-Africa 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 sise-Africa vele thina si-under i-Africa diaspora asi kuti silwela iAfrika silwela imiphakazi ukuthi ayiphume izimele yodwa eZimbabwe ma usithe nawo yazi rodiya siyanyasala ukhuluma okunye nakho sokwehlukene kakho singaba kamthokazi ukuthi bantwana bamandebele bantwana basemathibelelini please wake up and smell the coffee akusekho isikhathi sokubuyela emuva manje asibambaneni singabathokazi sikhulu lo mthokazi ukuthi sibe lelungelo endaweni zakithi lapho abantu bethu bazothola khona imisebenzi asilweli ukuthi thina sifuna ukuthi uhulumende lowezimbabwe aphume kubuse thina thina silwela indawo sithi phambili womphakazi mphakazi kaxala asilweli iAfrika silwela imiphakazi ukuthi kayiphume ezimbabwe izimele yodwa abantu
Mphinde ngibingelele futhi kustudio 7 lapho ngibingelele abasakazi bonke abestudio 7 noGib Dube hayi siyabonga nabo Ezra nabo bonke siyabonga bese ngithi mina tshela la bantu laba abakhuluma kabi ngeMRP yabatshela labantu abakhuluma kabi ngeMRP ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi ngeMRP kuyibona abantu bayithi lapha okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi okuyibona abavalelwa every corner to corner yibona abantu abavalelwa bona la bantu bayithi abakhuluma zonke lezi zinto ngoba othamisa bona laba bangani babo nabo bonke omnangagwa laba balokhu bekhuluma kabi futhi nomnangagwa futhi naye lento lokhu ichabeke ikhuluma le ikhuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usomlomo wedale Lady House kwelemelika unkosikazi Nancy Pelosi ufike eTaiwan obekuthiwa angalugcobi ngele China osekufake ubudlelwano vele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Isihlenge seTaiwan sithi asifuni kuba ingxenye yakwele China kodwa ele China liphakathi kwemizamo yokusihluthuna. Ngokuya kwele Taiwan okwenziwe nguPelosi, amabutho akwele China abikwa ebeseqalise ukuhlasela indawo ezincelelane leTaiwan. Ele China lithembise ukuthatha amanyathelo alukhuni nxa uPelosi engalugqoba kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela izombusazo wele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi ahambe njengomkhokheli ngoba ngithi isikhundla zakhe lesi siyisikhundla esiphezulu ukuthi alubanxa namhla umongameli engakhothama yena nguye othathayo ukuthi abuse ilizwe leli laseAmerica. So ukuhamba kwakhe ukuhamba komuntu oqakathekileyo sibili ukuthi lawona lawo amazwe afika kuwo ayabe ngelele ukuthi afike ukuze mhlawumbe akhulumisane lamaphalamende abo kumbe akhuluma okunye okuphathelane esingathi ipolicy yeAmerica ukuthi iAmerica ikhangela njani lelo lizwe alethekeleleyo njengobuza ukuthi Singapore athi Japan abese sithi khona lapha eTaiwan eTaiwan kungathi kulokungazwisisani ukuthi iChina yona ifuna ukuthi ngabe uhambe wahamba kuyo iChina kulokuthi aye eTaiwan ngoba kupha iTaiwan isigaba sokungathi kuyilizwe. Ake sithi thina umongameli umnyasuke lapha athi yena na ngiyakwethekelela eMathebeleland kangifiki eHarare kodwa ngiya eMathebeleland. Uhulumende abese sithi hayi ungazi waye eMathebeleland wena ngoba eMathebeleland ayisilo lizwe. eMathebeleland iyingxenye yeZimbabwe umongameli lwana athi hayi mina ngiyahamba ngiye eMathebeleland kuphela kangiyi eHarare. Kungathi kunjalo kwinto kokhona ukuthi likuzwisise kuhle ukuthi yona iChina ithi iTaiwan ingaphansi kweChina.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalani seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilani. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo labaphathi ntambo bakahulumende awuzange ube lesisombululo. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.